ahamba ngamafayifi ebuya ngamathele akwanisa ukuthi ingawaboni ntambama ungawaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokho ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza. Yiso sikhathi osimisayo wona amagesi abe ngasekho suka kula nto oyenzayo ngokulungiselela abantu. Nesikhathi isiphakathi sokuthi ngizakwenza lokho namagesi kafekho. Uyabona yiyo into embe kakhulu naleyo. Ilisa yonke into ungenalwazi aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi vele kulezi insuku ahambe kwesikhathi esingaka engxenye abantu ungazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethi noma kuthi isikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi khathesi abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngingabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo. Kahle ngibe ngasebenze ngemtengano ukuthi ungakhethi ukuthi akahle ngithengisitini idinge ama-chicken cards amaphisi zanda ayinkukhu ufakeefriji ne-tennis uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards yabo afuna ukuthengiswa esemkhambeni pho nxa kuyathatha more than 12 hours engekho kusese lo mkhambo yini khonapho. So sokukudisturbile vela uselanto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakoBulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi
ukuthi khona lokho kuhlanganisa osili nomuthi amanzi abephosa abengcono ngoba uyaziwa ukuthi alama-hours athile abikhona kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumbe abuye namhlaya azabuye hamba kusase kuseni kwenzakala ukuthi ahambe futabule engabikhona leso sikhathi same day. So sokusenza anani sokusale more days amanzi engekho kwedlula okuhleliweyo.